Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa encwadi wazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroy mhla ka 17 kuyona le inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that we notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. If they have letter, they not cash. We don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Siyemhlatshazela lo nyaka. Kuyabe kuhle kakhulu angabi khona oshodayo. Iziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroy mhla ka 17 kuyona le inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotsho inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngapi lapho kuza kuba lezimoto ezizabathwala njalo abangenelisiyo ukuziqoqela ezabo bakadelezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe elikhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso ye-bail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso ye-Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe nqabela. Asizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our fathers fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is giving us on that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Caroy. I don't know whether this person is in another district, but I'll be very glad and happy if it is. This is not about a political party. It is about a concerned Zimbabwean. Anyone concerned, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-NDONGA, ZANU-NDAWA, whatever the case it might be. But we are only going to unite as Zimbabweans, concerned Zimbabweans, and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. If they have letter, if they not cash, we don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano weSADC. Sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngamaConcerned Citizens, ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulumhlangano ozoba khona kuSADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Yindlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezanu PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka amayunifomu amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapolisa, abanye kusuka kungewona amasotsha, ngabantu babo ababagqokise lezo mpahla zamapolisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso epleitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izano isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenengi, isicelo esifana nalesi siyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonitshwe, okufanele ukuthi nxa kade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izano ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi, futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala. Kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusela abantu, ukuze phela izivakathi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso, njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano asomhlangano weZANU PF, asomhlangano we-ruling party, asomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano we-region. Kuhlangene amazwe eSADC angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi lizwe. Kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate, ukuya khuluma lama leaders wabo ku-region, baye bayekhuluma nama leaders wabo.
Lo mnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. So kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC. Njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapolisa azabopha labo abazabangela udlakela. Waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe, lapho okuzabalwa khona umbiko kamongameli Emerson Mnangagwa. Umongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSADC kuyona le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga le-Heroes Day, lona elilandulela ele-Defence Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga edluleyo. osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amachumi lanhlanu amachumi amabili lanhlanu kubika abezindaba be-AP wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisishiyagalombili ukuthi bencintise so kubhubhe abantu abalichumi lantathu eKampala e-Uganda kulandela ukutshelela kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu abantu abalichumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhe begqetshwe izibi lezi ku-landslide kubika abezindaba abe-Reuters Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatshi.
Alamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu yindaba eyokuthi ama-networks, network building. Aqhakathekile sibili empilweni ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi ngwe wedwa oyenza umsebenzi ofana lo owenzayo and then bese kubuya uhlelo lufana nalolu oluletha lapha and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li exchange ama ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezinzinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela
kunenga kakhulu ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo ukuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana abazame labo ukuapplya bengayesabela ikhatshana xa befuna ukuncediswa sikhona sibanengi abantu esesadlula kiyo iprogram le ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani belungiselele ukubuza impuzo yangkhona elandelayo and lokuthi bengesabi actually yo main takeaway yami ukuthi bengesabela ikhatshana bengabone ngani hayi mina ngikho good enough bangcono kuyale bezamile.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi obuyenza la.
Kakhulu, kakhulu. Mina ngilama business ami but okunye futhi engikwenza ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu e-university and then kwezinye isikhathi labantwana base high school and kulezi zinto eziningi engizifundileyo even lama opportunities even ukuthi bezofunda ngapha konke khona okwenza ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa ngiyebatshela lami engufundileyo and futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu and lo kudla kwakhona kudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu hhayi kuyale
hhayi bengizipheyile i-beans zami le-rice into engizijayeleyo kodwa bengisithi ngingahamba ukuyathenga ngithenga izinto engizaziyo ngakuyi-drinki ngithenga i-sprite ngakuhela ama-chips into engizaziyo ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla ngayehle ukudla ngabhatala but ngayehle ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yiku yini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakonnecta lomunye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshoot amafilm and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo wanginika i-tour ye-studio lapho wakushuthwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yona leyo lokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi lo mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kanye.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sigcina masiko wethu,
sigcina masiko wethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko wethu,
sigcina masiko wethu.
Sigcina namasiko.
Kuzo masiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bornman Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, sakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Yeah, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka, hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe 7 September siyahlangana emhlahlandlela, sihlangana kobulawayo City Hall ngo 8:30 bese siphuma ke siye emhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. UMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa uMthwakazi. Siyathanda ukuthi ukuthi amatonga asethe azabe khona, abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele empowezi esikhona le-Plumtree esize emhlahlandlela. Abesitshanganeni emachiredzi bathi bazabe bekhona. Sisaxhumana nalabo abasesuthwini ngasingaqedi kodwa bakithi lonyaka. Hayi, lonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyabe kusesabeka wonke umuntu khona, siyakhuthaza ke wonke umuntu kobulawayo sikhize indlu siye emhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona Msakazi ukuthi kuningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Iziningi izinto ezingasihambeli kahle njengomthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane le zinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani Msakazi. Impi indlala. Ubuntu bethu sesilahlekelwe ubuntu bethu. Amatshwala labo ntshengu asebengene abantwaneni. Sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokho sasikuphila kudala. Lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphilele. Nxa into zilungeke kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenze njani. I-selfishness sifuna ukuthi into lezo zisuke sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga, akula mntwana olala esitradeni, abantu bayanakekelana. So sifuna nje ukuthi kube le mfundiso, asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane.
Ye, kodwa ubona zana abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho?
Mthembo siyakulwisa khona la egoli sihlezi nje sihleli singekho ekhaya. Siyazama bese sihlangene labafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza. Sifuna abantu baqoqeke Mthembo. Abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani, akukhathalekile bakuliphi ilizwe. Ungaba se-UK, ungaba use-Ireland, ungaba se-USA, Canada, Australia. Kumele uzazi ukuthi ungubani. Sibe ngumthwakazi onakekelanayo, umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo.
Ngamafutshane
ngoba sikude sesikhohlwe ekhaya.
Ye, khuluma lapha ngamafutshane sibe.
ngamafishane bakwethu okunye sithanda ukubika ukuthi mhla ka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikana eMusega. Basicelile ama-Afrikana ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo. Leyo kuyindlela yokukhumbula inhambo ezahanjwa ngobabamkhulu baze bayefika kulelane likamthwakazi. So kubalulekile lalokhu ukuthi izizehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule. 17 August ke siyakhona eMsega eNorthwest South Africa ukukhumbula lokho. Kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhlaka 7 September 2024 angabi khona salayo. Siyabonga kakhulu umsakazi.
Siyabonga kakhulu ke lo ngubaba uBronman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakhumalo uvulelani lobhengula. Sibonga kakhulu Khumalo ungadeni wakusasa wakho.
Ngiyabonga la mthembo kakhulu.
Siyawagcina amasiko
kangela
amanyama bayawagcina amasiko.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17 ithi yona ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo iqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngakho namhlanje ngifuna ukuba sikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho. Eyokuqala nxa siyikhangela ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 iverse ka 4. Siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo uPawulu uyakhuluma ngawo kwabaseRoma chapter 1 verse 17 leyengiqeda ukuyibala. Njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobo wabhala kwamaHebheru. Njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo uyawuloba. Siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo. Nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo, okokuqala siyananzelela ukuthi ngabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalo ukuba kambe vele lona ukholo kuyini. Nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo, siyakwazi kulokukholo olokukholwa yena uNkulunkulu. Ube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona. Ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona, ikuDavida waloba wathi isiwula sithakula uNkulunkulu. So bakhona abanye abantu abayizibula abathi bona akula uNkulunkulu. Ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona. Usuwenze njalo kuyisigaba abaningi engxenye abandlalele abakiso abanengxeveloni kusithi uNkulunkulu kakho. Manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho uyisiwula ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangele umhlaba umbe wena uzikhanyele wena ngokwakho uzabona ukuthi awuzange uphonge ukwenza nje uma zivelela kulo muntu owakudalayo. Lo mhlaba awuzange wenza uma zivelela, wadalwa ngomunye umuntu. Lowo muntu nguye uNkulunkulu. Endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli, babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu mdala, but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani. Bazama indlela ezehlukeneyo. UPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho njalo uzakutshaya ndiva lokho. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesile sambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu, sokumele senze ngaleyo ndlela. Ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona. Okwesibili yikukholwa uNkulunkulu, kutho ukuthi lapho kumele ukholwe ilizwi likaNkulunkulu ukuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitshoyo ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala. Khonokho yikho kugcina kusika nzima, yikho kuthwana abalungileyo bayaphila ngokukholwa. So kutho ukuthi lapha ukholo yikuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu, uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula, uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlula ngomhambi uya ezulwini. lapho kule dolobhe elihle elingapheliyo, lapho kule zinto ezingapheliyo khona, lapho kule golide elingapheliyo. Kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambaneni wabhadala yonke into okumele ibhadale kuNkulunkulu. Wachitha igazi lakhe, lachitheka igazi likaJesu, lasibhadalela yonke into ukona kwethu konke. Kicha uNkulunkulu ngakho namhlanje ufuna uze kuNkulunkulu ngokholo. Ungabulalele namhlanje intshumayelo yami, ubungumuntu obuzicala, ubungumuntu ozibona ungancedi lutho, kodwa kufunde kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda, wabhadala imbadalo efunakalayo, wayiphelelisa. Ngakho namhlanje kumele uze kuJesu kulokholo, njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi, unithethelele zonke izono zami. Asithandazeni Baba, igama likaJesu, letha abantu abakho abavula inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe, bafuna ukususwa izono nguwe. Jesu, ngena enhliziyweni zabo ubasindise, ubakhulule esonweni, egama likaJesu. Amen. Inkosi likusise, hlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Imidlalo emkhulu yama-Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kweleFrance ivalwa lamhla eParis ngo-9 o'clock ntambama. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usethulela okuningi ngali mdlalo langempumela yemidlalo yenguqu. Kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba ludumo edlalela i-Highlanders, uGift Lunga Junior.
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa kulababili kuphela ababalisa uMakana Kayishe Charamba loTapiwa Nashe Makarau abadlala ngcunywana bangena kumafinals. Lapho abanqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics lonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangele impumelelo emidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo eBowerfield Stadium, Tanamos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Bigita Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 eBowerfield Stadium, Wange 0 Chequered Pirates 0, Manika Diamond 0 Herentals 0. Kusanjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emampuleni edlala iqembu le-Highlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972, ngakhulela eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobokazi Secondary School.
Ulunga uqale ukudlala ibhola semncane, kungani bembiza senior?
Ibhola ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Ngaqalisa ngisadlalela itimu okuthiwa yimhlangene, yakhotshwa ngumalume wami uJoaquin Lunga. Ngasuka lapha ngathathwa ngu-Alibaba ngadlalela ama-juniors e-Highlanders. From there ngagraduata ngaku-first team esikhotshwa nguRoy Barreto. UGift Lunga wayevela kuma-juniors. So sase sidlala sonke ku-first team ye-Highlanders coachwa uMadinda. So kwasekufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi, obuye ekhathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Nesikhathi edlala iBhoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha inkezo eziningi ngoba igedi elibona.
Ngawina Independence Cup, Netbro, Zifa Cup, amaningi kakhulu. Maningi kakhulu, Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo-94 ngaba yi-top goal scorer, ngahlohla 29 goals.
Abalandeli beqembu le-Highlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlale leli qembu ababona ngale besebenzela iBhoso.
Now we cannot all coach i-team eyi-1 sibaningi, but yena lo oyabe khona fakiwe chance yakhe. Ngiyafisa sibili lami ngeke ngakhocha before ngilo meeting, but ngiyafisa sibili ukuthi ngikhoche after ngingatholi i-CAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebathatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle Lunga.
It's just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs. Yes, angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs. Abafana laba sile talent sibili ezwayo, but ama trucks ababisele move.
Zimana bese emdlalo kuliviki ngimena Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra olivalelisayo imi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.